ukuyahlala kwababa uChamisa esihlalweni kwaba yiyo yena leyi futhi into ye-generational consensus. Kukanti-ke ubukhokheli kumele bubele i-consensus ubuyibo bonke nje jikelele, kungakhethekeleki ukuthi ngabatsha, ngomama, ngabadala. Kumele ubukhokheli bufunde ukuthi xa kumele kwenziwe izinqumo ezithinta iparty, ezithinta abantu, ezile mpumela ekhangelele ikusasa enhle yabantu beZimbabwe, ubukhokheli kumele buhlanganise amakhanda. Bezikhona indlela eziningi kade zingenziwa ngabatsha, befinyelele kubomama, befinyelele nje kubo bonke ubukhokheli bebandla, ngaphandle ukuthi bathathe bona isinqumo sokuthi bathathe isigodlo eyinto ezasala isilomthelela omubi, ngoba sokuyagijinywa futhi kuyo makhothi, kudlaliswa isikhathi esiningi. Ekusekuthini-ke sikhonapha nje ngoba ubukhokheli behlukeka ukuthi buhlanganise amakhanda kusukela ngasekuqaleni. Ithe umthethwandaba ukutshilo ukubani i-constitution yethu iphambanisekile, bayaqhubeka-ke bayafuqa bona ababatsha, bayaqhubeka abangafuni ukulandela i-constitution yepharty, befuqa besenza izinto ngendlela engayisiyo. So mina umbono wami ukuthi la ngamandlwane, yikho okusifikise khona phesikhona. Njalo kukhanya ngathi abantu kabakafundi lutho ke, nxa kuyikuthi yikhonokho kukhona, hayi la felihle, ngoba ayisilo ibandla le-MTC esasilijoyinile thina sisangama-youth.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kuphele lolu dubo, isigodlo sebandla sisebenze njengemfanelo?
Mpepethi, isigodlo sebandla asiyo lutho, kasitsho lutho nxa kungelabakhokheli abaqotho, nxa kungelabakhokheli abalengqondo yokuthi balungise kumbe babumbe ibandla le-MDCT njengebandla elizakhokhela i-alliance ekuthini lithathe umbuso kuZANU-PF lenze kungcono kumbe kwehlukilekileyo kule ZANU-PF. Ngibona ngathi abantu abahlomisa bonabo abasekela ukuthathwa kwesigodlo sebelahlekile, ngoba isigodlo sona ngokwaso kasitsho lutho. Okutsho ulutho yibukhokheli okumele buphume ngomva kwalokho. But ekuyeni khetha kumbe ekuyeni misa ubukhokheli obuqotho, kumele kukhangelwe ukuthi kanti vele thina njengombutho we-MDC isiko lethu liyini, imithetho yethu, imigomo siseko wethu, i-constitution yethu ithi sibuthane njani, ngoba yikho phela okusihlanganisayo, njalo yikho okusinqandayo njengamalunga e-party ye-MDC.